disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni sekuseni namuhla.
Zonke sebese si-exist ngathi yajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo.
Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe lomphathintambo obona ngezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile.
Umhlangano lo ngokuthi khona nxa benikana izimali abaye bezinikeleke iministry yona ngokwayo sibuya kithi njengama-committees sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe.
Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namuhla eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka lomphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile. UMangutshka wazise ngolwesibili ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha i-$2 le-$5 kumaviki amabili alandelayo ezasetshenziswa ndawonye lamabhondi avele ekhona. Kodwa uNcube utshele intatheli izindaba ukuthi imali entsha kudala yethulwa. Uthi osokusenziwa yikuyifaka emkambo wemali. Lokho kudide abanye ingqondo abathi kabasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa bakhona abanye abavumelana loNcube abathi imali entsha yethulwe kunyanga ezedluleyo lapho uhulumende azise khona ukuthi imali yebond ama-RTGS kanye lemali esemabhukwini abantu isisaziwa ngokuthi iZimbabwe dollars. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamaTheveland Development Initiative umnumzana Freeman Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Engingakutsho ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even lakuma-rural areas because babengasazi ukuthi kanti zonke sebese si-exist ngathi siyajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo. Mina lokhu angikwazi ngalokho ngisazokuzwisisa nami ngiyezwa ngani or something like that. So kugcina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya.
Manje imbiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe, nxa ususizwa imbiko enje ungathinwe?
Kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle ngathi even ngabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bazochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi. Kuba nzima ngoba bagcina labo bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali uthi sizoxasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizakwazi ukuthi senzeni siholise abantu bethu. Manje uba sokunjalo-ke hayi othini sike sime siphinde silale yinto lokhu isahlali senzakala bayabuya bake bathi hayi wothi sibambe ama-break ngoba sikwazi ukuthi kanti sokusenzakalani futhi.
Manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga, inga itshengisani kuhulumende? Uhulumende lo uyazi yini akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hayi utshelwe ngamanzi?
Yazi kunzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kokunye lakho khonoko okwama social media uzwe kuthiwa IMF isijabulile ukuthi sesibhadalela isikweletu, uzwe ngapha kuthiwa uzokuphinde ngapha uzokuthiwa hayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzokufuthi kuthiwa abantu abaholi akwenzakala. So uyazi kuyasiphica lokani ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambene, and isithi ayisimi ngedwa, abantu bonke nje emphakathini, especially lapho mina engikhangelela khona with i-organization yami like eMathebelelendi, abantu bayabuza kanti Ncube khathapho sokusenzakalani, kambe shuwa sizathola amakamba lapho sizakuthini, kuyakhonfyuza. So asikwazi ukuthi angike ngisho amanga mabo ukuthi ngithi uhulumende akazi into ayenzayo or ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo. Siphakathi laphakathi, kungenzeka angakwazi akwenzayo, kungenzeka uyakwazi akwenzayo, kodwa nxa ekwazi akwenzayo akasitshele lathi sihlale sinjani, inhliziyo zethu sikhululekile ukuthi hayi abantu abasebenza kule nto enje abayenzayo, asike nisimeni sibonte ukuhamba njani.
Umnumzana Freeman Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umhlangano okuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo owe-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting uyaqala eVictoria Falls namuhla, lapho amalunga edale lePhalamende abaphathi ntambo bakahulumende, ingcweti kwezenotho, osomabhizimusi labanye abazahlanganisa khona amakhanda bebonisana ngokuthi ibhajethi le ingamiswa njani. Amakomiti ePhalamende aza kwethulela lumbuthano lokho akufumanayo emihlanganweni yokuthapha imbono kaZulu ezabelweni. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube labo bakhona kulomhlangano wona ophela ngeviki ezayo. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lePhalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo emela iPinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi.
IParliament phela yiyo enika imali kwi-executive. So ke umhlangano lo ngokuthi khona nxa bethe bona bahlala phansi bevodwa ngale njenge-treasury kanye namanye ama-line ministries, nxa benikana izimali abaye bezinikele ke i-ministry yona ngokwayo sikuya kithi njengama-committee sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe. Esiphiweyo imali nansi, kodwa thina umsebenzi esifuna ukuyenza ngumsebenzi ongaka. Ngenxa yobuningi bomsebenzi lo esifuna ukuyenza lokuqhakatheka kwawo, asibone ukuthi khona imali esiphiwe yi-treasury ingaba imali engenele. So ke besicela kini njengekomiti ukuthi lisisekele ukuthi kasinikweni imali eyenelayo kumsebenzi lo esifuna ukuyenza. So ke ikomiti nxa isiyakhuluma, ngingakupha nje umzekeliso ukuthi iminyaka emibili edlulileyo ngake ngaba ngobamba isikhundla sokuba ngu-chairman we-health committee. Safika sayengezelela imali ye-health committee by close to 80% kulalokho eyayikuphiwe. Sahle savumelana njengamalunga edale lePhalamende sonke ukuthi hayi nxa kwezempilakahle kungangezelelwanga imali, then leyo budget lokuyapasa ayipasa ePhalamende, okusho ukuthi ilizwe liyahlala lingela budget. Kumbe ngasithi cabinet yona ngokwayo bayahlala phansi njenge-executive batsho ukuthi khona hayi i-ministry enje siyayinika lokhu, i-ministry enje siyayinika lokhu, kodwa sekusiba ke kithi njenge-parliament ukuthi siyavumelana nabo yini ukuthi for example imali eningi kayiye emasotsheni sina sisithi khona hayi kufuze ukuthi kulinywe abantu bedle besuthi so yikho esiyabe sicubungula ke amalanga wona lawa aqalisa kusasa kuze kuyefika ngesonto
ngezinye indlela iziphathamandla zikahulumende ziyalalela izixwayiso zenu
kuqakathekile kakhulu ngoba kulapho ke idale lephaliyamende elitshengisa khona elelula khona amandla alo ukuthi hayi umsebenzi wokunika izimali ngowethu kasomsebenzi ka-executive. I-executive umsebenzi wayo yikuthi isebenzisa imali ababe beyabelwe yithi njengeparliament. Bangaqeda ke ukuyisebenzisa bese sithi awuthi siboneni ukuthi lisebenzise kuhle yini njalo siliphenini yini futhi enye imali. Ngingakupha nje umzekeliso kwethu i-committee eye-media. Ubuyile ke u-permanent secretary wazokhuluma ukuthi besicela ukuthi ngomnyaka ozayo uqalise njalo ama grants esiya ku ZBC kodwa thina sasesithi ke njenge committee hayi kunzima ukuthi khona kwakhathe sithi ZBC iphenini imali singakaqali sabona ukuthi kanti yona imali vele yabalayo kanti kathesi lesimo sabo vele siminjani basebenza njani njenge ZBC sasifuna nje ukufaka imali kaZulu lapho singelaqinisa ukuthi yakuyasebenza khona so yindlela esebenza ngayo
uhulumende uthi usethula imali entsha kukhona yini okunye likukhangelele kulomhlangano kumbe kuxoxwa ngenjongo kuphela kukho okunye okuzaba khona eceleni njengokuthi lizwisise ukuthi imali le ethulwayo izaphatha njani inhlelo zephalamende
sizakhuluma ngakho mamhlanga kodwa esingasoze sikhulume ngakho ukuthi imali nxa ibuya ibuya imhlobo bani okuyikho kusihlukuluzayo njengoba kathesi sihlezi njengamalungu edwayele ephaliyamende ukuthi kanti vele yona ibhajethi yethu siyayenza ngemali yiphi okwenzakalayo ukuthi leyo mali ivuka isibolile ivuka isiphele amandla nxa siyakuthi iyeyothi kayiphiwe imali siyakuthi kayiphiwe malini ngoba namhla ungathi kabaphiwe ebhiliyoni kusiyafika iviki ezayo ibhiliyoni yonaleyo kuyabe sokuyi 200,000 ngemali yakithi khonapho so ke yiwo ke umbuzo esinawo kathesi njengamalungu edwayele ephaliyamende ukuthi pho manje leyi bhajethi xa sihlela sizayihlela sithembe kuyiphi imali ngoba eyethu ayithembakali uyayitshiya ilapha namhlanje ivuke kusasa isilaphana okungakuyakwenza ukuthi konke labele kuhlelile kulahleke.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo umela iPinga North edale lephalamende. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ese Victoria Falls. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi eleBotswana selibophe izizalwane zaseZimbabwe eziphezu kwenkulungwane ezine ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho kusukela ngozibandlela. Iphephandaba linye njalo lithi kubotshwe abafundi abalitshumi lanhlanu abenza uform 6 eGebhuza Secondary eWange ngemva kokutholakala bele phepha lomhloliso wezifundo ze-economics ebelingakabhalwa njalo lingakabonwa ngabanye abafundi kanye lababalisi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani Studio 7 labalaleli bengicela ukukhuluma okunhlabayo okusihlukuluzayo lapha eZimbabwe. Undoda othwa nguMnankagwa lomthuli they failed totally ngamasela amankalakata zamasela they failed they are looting ama minerals they are looting yonke into alaba madoda sebehlulekile angikwazi kodwa ke isiphetho bazakhitshwa kuphela.
Sawubona umsakazi salibona nibalaleli ya indaba la engisolayo ngendaba ebelikhuluma le eyokubana abantu abasemazweni be-contribute ukuvusa umnotho. Indaba yokuthi nje eZimbabwe akula lutho olukelwaba nempumelelo kuma-programs wonke abekwa nguhulumeni loba ababekwa ngabantu bezana. Ngani sitsho njalo ngoba nje abantu laba babhizi nje bathatha imali besifake esikhwameni zabo. So ngaze kube iprogram enjani bese siye ezandleni ezirongo. Into engaba ngathi baba serious ngayo abantu bezano yinto ayabe bafakela imali esikhwameni zabo. Le ukuthi omunye umuntu ezama ukungathi uthiwa uvusa something ibizwe libe ngcono, hayi ngamanga lawo, ngamanga amhlophe, ngamanga ende izizalwane zeZimbabwe isemazweni. Lingafaka imali yenu, thumezelane nje imuli zakini abantu bebezidlela imali bethenga impuphu nje. Hayi ukuthi khona uza investa nje. Batshona abadala abaningi bashiphe entsheni zabo imali zahamba futhi. Khona ungathatha imali kathesi ukuthi wathi wainvesta eZimbabwe. Tshanani lakho lokhu.
Yebo, sarbonani lonke maZimbabwe amandle, linjani lonke. Ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu, ngithi linjani lonke eZimbabwe phakathi eZimbabwe yonke lupane ndamuleni ndenkwende makhovula legwambavali legubungane legandangula lesingaranganda, ngithi linjani lonke lani khona ngapha emabhonobolo lasemzola lengombane lupane, ngithi linjani lonke khona ngapha lemanganganga. Ngiyalibingelela lonke bakithi, intili njani naso ke indaba. Hayi siyezwa mpela umumo weZimbabwe, hesh bafowethu, normally sithi lezama ukuphatha iZimbabwe, okugcineni lizokhala mpela izano idlula imali yenu yonke. Aliyezwa madoda leti lesifisa ukuphathisa iZimbabwe lokwenza amabhizinisi yenu, hayi hambani evula amabhizinisi yenu. Lidlala ngesikhathi le kubizwa Zimbabwe Zambia. Lizayenza business wenu, licela lizosola mpela ikhiphe imali zenu ebulekeli wabe, imali zenu lizibekileyo. Bazoledlela imali zenu zonke zasala lekhala. Bengacela ubona nje into zingahlangani mpela. Le ukuthi lithatha imali lifaka phakathi Zimbabwe. Labe lithi lezane. Aligcini imali zenu, gcinani imali zenu lezo ukuze uphume umbuso weZambia. Ngikwela kaqali lezi hlelo zenga kahle lithembile umuntu osembusweni. Bona izibaka tesimanje isema power banking ama sanction agcwele kiyo yami eZimbabwe. Avela iphefumula ila chance. Ayiphumule vele iZimbabwe zosikwanisa ukwenza ihlelo kahle ekhaya. Navela ngithayithandi. Vele inzondisa kakhulu ngendlela yokuthi yadlala lo topi yami. Utopi wayelisi social eZimbabwe wapha olimpi yenkululeko. Yona yezipha leyo. Walwa phakathi kwabesempini kade zayisiphela isenti ivini yodwa. Uwabayelusosha wona kodwa waya ngabi vele asimazi vele nokuthi waya ngabi bamngcwaba ngabi. Nokuthi osaphila vele emhlabeni asimazi, sagcina besegweni fomu yesisosha leyo esempini sazi kwabagogo konke. Vele Zimbabwe yizimo zizaniphefa ngizwisisi vele angithandi. Ngokuyandlela ubaba wami kade samfunda ngenxa yezana.
Njani balaleli labasakazi beStudio 7, igama nguRapson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Ngithi isimo seZimbabwe sinzima, kona manje kakula petrol. Abantu bazophila njani ngoba sesisiya kukhisimusi? Akuna mali, akuna petrol, kona manje kuthiwa kongena imali entsha. Izosiza ngani izinto zingekho? Eyi, kwaze bahlupheka abantu ebuze, asazi ukuthi kophetha ngani.
Livuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke balaleli? Sikudaba lemali le kuthiwa izaba khona, lokho siyakurumbitsa kakhulu. Alubana kungenzakala singatshawa amen omkhulu, ngoba sithwele nzima nge-eco cash ethatha hafu hafu kungathi yiyo esebenzayo. Nxa imali le ingaba khona ukuthi kube le mali emabhenki, singabonga kakhulu. Ngiyabonga khwekhwe.
Vele iqiniso akula muntu ongakwaziyo ivile ngubani lobani. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi ilizwe libulewe ngumnanga kwalomgaso. Akula muntu ongakwaziyo iqiniso nje segcekeni. Akula muntu ongakwaziyo ukuvuka nje ugawulela kodingimuzi phuthi laba besima bethi masanction masanction, hey yoncindezela ilizwe. Ilizwe labulewa ngumnanga kwalomgaso kutshontshe. Abantu laba baluta ilizwe 37 years. Ilizwe bathi lalizoba lebalansi njani? Malithi liyabhalansa ngapha bagamula, ngapha liyabagamula, lalizobhalansa njani ilizwe? ilizwe labo ngumnyanga kwalomgaba iqiniso vele lihla kula umuntu ongakwaziyo siyabatshela ke thina ilizwe labo ngumnyanga kwaomgaba bekuntsha izikhohlakali lezi nemali omgaba wazo wahamba layo imali le eyamlahla eyadlaliswa ilahlana lo lomgaba le mali le umnanga kwa antiza ngayo kusa namalanga abayintontsha bebonke ilizwe labo ngumnyanga kwalomgaba kanti waye bengakhumeli lo mnanga kwa ayekeli ukuhamba indwendwe zakhe lezi ezingakhanyiwe le mali ayisebenzise ebantwini abahluphekayo elizweni le mali athenga imithi esibhedlela la le mali aholise ama-doctors aholise ama-teacher dani ukuthi ebele kuyezula ngayo ebhizi ehambe esiyabuka abangani bakhe esiyalala esidla kahle abantwana belambile kodazi lo mnanga kwalo ukuzothiwa yeyi ngifuna ukuvusa ilizwe umuntu endiza ukusa namalanga ilizwe lakulwa ngumnanga kwalo mgaba kula muntu ongakwaziyo lo masiseyila la uma baqamba amanga bethi ama-sanction wani
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyeneliswa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukhumbule ukuba nanxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze uzwakale kuhle. Wenyuse lephimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngezempila kahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi eNigeria yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa ngomkhuhlane wemvukuzane ezwekazi le-Afrika. Abalwela amalungelo bathi ukubandlululwa kwabesifazana kwele Botswana kuyaqhubeka nanku phela bathathu kuphela abanqobileyo kukhetho lwamalunga ePhalamende olusanda kwedlula. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi eleHouse of Representatives azavota namuhla ukuze uphenyo lwamacala etheswa uMongameli Donald Trump libandla eliphikisayo elamademokrasi kube semthethweni. Inengi lithi ivoti le izapasa ngoba leli dale lilawulwa ngamademokrats ayiwo ethesa uTrump icala lokwephula umthetho ngokwethusela umongameli wakwele Ukraine ukuthi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo. UTrump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe. Ele Ukraine belingasoze lithole uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. AmaDemocrats engaphumelela kudaba lokwethesa uTrump amacala idale lePhalamende laphezulu eleSenate yilo elizatshutshisa lawa macala. Leli dale likhokhelwa libandla likaTrump elama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli weMDC khonapha eMelika, MDCT khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ivoti le House of Representatives ivalulekile kakhulu ekuthini iWhite House ibiloke ithi udaba lolu loku-investigate olwe-impeachment alukho emthethweni ngoba akukabi le voti ephale lolungelo lokuthi investigation leyenzakale. Noma nje sazi ukuthi ivoti le is just procedural ngoba uku-investigate indaba ye-impeachment yona ngokwayo ayiningi ukuthi kube le voti. Kodwa ivoti-ke from iParliament bayengabuya evoti ilabantu abaningi ilama-members ama-Congress amaningi avumelana layo ukuthi iqhubekele phambili. I think izokhombisa ukuthi ukuba serious kwalolu daba ngoba njalo izokhombisa ukuthi angaki ama-Republican aku-House of Representatives avumelana lokuthi i-investigation le iqhubekele phambili.
Ivoti le ilakho ukupasa edale le House of Representatives ngoba lilawulwa ngabebandla lama Democrats abayibo abethesa uTrump icala kodwa ku Senate ke ngale elawulwa ngama Republicans.
Well, umthetho uthi well siyazi ukuthi e House of Representatives i majority yakhona ngama Democrats. So kusobala ukuthi izopasa. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi i-Senate akusukuthi layo iyavota ukuthi impeachment ibe khona noma ingabe khona. I-Senate yona-ke singathi ithithwa njengedale lapho-ke ma ukuthi i-impeachment ipasile ku-House of Representatives. E-Senate lapho-ke sokulidale lapho okuzothethwa khona icala lakhona elingabe kuthiwa lenziwe ngu-president. Hhayi ukuthi bayavota e-Senate kodwa kula kuzothethwa khona icala i-Senate bese i-acta njengalokhu esikubiza ukuthi i-jury. I-jury-ke yona ezodecida ukuthi ngobuningi babo ukuthi icala leli bangaka babona ukuthi ngempela upresident kunecala lenzayo nalabo bathi hhayi cha akusicala elifuna impeachment. Kula kuzokwenzayo khona ku-Senate-ke lokho.
Kodwa njengoba beyibo abalawula leli dale abebandla lama-Republicans bayenelisa ukuthi bathi hayi akulacala esilibonayo thina lapha.
Ye, bayenelisa ukuthi bangakutsho lokho. That's why ubona uSpeaker Pelosi House of Representatives ubengajahanga kakhulu ukuthi kwenziwe impeachment ngoba esazi ukuthi ama-Republican acontrola i-Senate and bangakwazi ukuthi bachuchise ukuthi akulacala olwenzekele. Kodwa i-evidence esiyibonayo ngendaba yokuphula umthetho enziwa ngupresident kusho ukuthi kukhona ama-Republican nawo asebona ukuthi angeke akwanise ukuthi abe sesayidini likapresident Trump.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwabalandela umdlalo we-baseball khonapha eMelika njalo iqembu le-Washington Nationals yilo eliphakamise inkezo ye-World Series lamhlanje ngemva kokubhuqa ele-Houston Astros nge-6-2. Isa kuphela yengoma kagibela bemsola ingoma ethi ukubekezela esihlephune kudlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi niphiwa amandla. Usigqibela ke uhlelo lwezindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lomphathintambo wezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namhla eVictoria Falls. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abasibukeleyo kuFacebook siyaxolisa lamhlanje kasibanga lesikhathi isokubala imbiko yenu. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.